Namhlanje uzulonke emhlabeni jikelele unanzi ilanga lezokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emuntwini wonke emhlabeni jikelele. Umunca wesithupha wezentuthuko ehlelelwe amazwe enhlanganiso ye-United Nations ithi ilizwe ngalinye lipha isiqiniseko sokuthi kusiyafika u-2030 zonke izalwane zalo zizabe sezithole amanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke izakhamiza kwelimandebeleni lezakobulawayo zithi zophuka inhliziyo ngoba le yinto engasoke yenzakale kuzo. Zikhala ngokunganaki kukahulumende ngohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Project okwaqala ukukhulunywa ngalo ngamabhunu ngo-1912 kwenza inkululeko ngo-1980 uhulumende laye waluthathela phezulu kodwa lwanamhlanje luyisifiso nje sikathemba lo-amukela. Indawo yasemandebeleni ikhangelane nokuma kakhulu into enza ukuthi kuhlale kulo hlupho lwamanzi ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisani Sithole uthi akakuzwisisi ukuthi kambe urhulumende ufuna amanzi azaphele du kulindawo yini kufa abantu khona ezathatha amanyathelo ngalolu daba.
Hayi, nathi maseBreland even bengathi bayaqalisa something kuyaphelela emoyeni bengaze bayiqedisisa. I-airport yabathatha iminyaka leminyaka ukuthi beyiyenze, wabathatha iminyaka leminyaka njalo ukuthi beqede isithombe esikababa uNkomo. Kuluhlaza and sesidiniwe ngakho ukuthi zisusize ngoba kuyenze ngangathi thina asikho bantwana baseZimbabwe.
Inhloso yalolu hlelo ikuthi kutholakala amanzi emfuleni uZambezi okungumfula ongumiyo. Azasuka lapho-ke aye edamu okufanele lakhiwe emahlanganweni omfula uGwayi loHlangane. Asuke lapho-ke athathwe ngezimpompi eselubhekisa kobulawayo. Ngo-2004 uhulumende wake waphithizela esesakha idamu leli. Kodwa-ke lokho kwaba ngamathe empukani njengoba kwahle kwafadalala sekuthiwa imali yayifuneka ehlelweni lonke ngaleso sikhathi i-$500 million ngayikho. Le yinto uMnumzana Carlton Tembo ohlale elobheni lwa-West athi kwazisa ubuhlungu ngalesi sikhathi ngaleli langa lokunanza ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele.
Kubuhlungu kakhulu, bayalidinga kathesi, bayalicela ndicela lisivotele futhi bazonyamala futhi. So ibale amanzi vele emathoyileti zisobuhlungu. So amanzi aqakathekile ngoba amanzi ayimpilo, singasola amanzi sizofithabalala.
Abanye bathi bacasulwayo ukuthi urhulumende ungumlomo wahlala ompukane ngalolu daba kodwa ezenzweni mpu. Ngo-2009 umphathintambo wogatsha lwezamanzi uMnumzana Sithepa Nkomo wathi urhulumende uselubambe ngezandla zombili lolu hlelo kodwa laye waze watshiya kunjalo. Kuke kwaba lenkampani yamaChina ebigebhagebha kodwa nayo yafulathela sekuthiwa akusela mali. Inhlelo zokuthi kuvele ubufakazi bokuthi imali ebikhona isebenze njani lazo zaphulela emoyeni sekudonselwana ngo-2010. Ngozibandlela lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ibikukuthi leli dolobho lamanzi angahlala okweminyaka emithathu kuphela. Lokhu kutho ukuthi nxa kungahlasela indlala efana lika-1992 abantu bangafa ngomhawu wamanzi. Isakamizi seMbundane uNkosazana Ntandomoyo ukhuthaza urhulumende ukuthi unganaki ngohlelo lolu kumenza abe ingxenye yokuncindezela intuthuko kwelamandebeleni.
Manje siyakha, akulamanzi, amanzi siyawathenga omgodi amabi anesawudo kodwa sise edorobheni. So mina ngibona ngathi i-government ihlulekile, ihluleke kakhulu kakhulu ukuthi isebenze improving iproject yangkhona for abantu bayo.
Ingcithi zona zethu uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project yokuphela indlela yokuqeda uhlupho lwamanzi kobulawayo okuyinto eqakatheke kakhulu kuntuthuko yale dolobho. Kuyona linyanga umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela indawo okuza kwakhiwa khona idamu leGwayi Hlangane wathembisa ukuthi lizabe seliphelile kusiyaphela omnyako zayo. Abakobulawo bona bathi njengoba kudala ziphuma zelekane inkulumo ezifana lale bazakholwa ngokubona njengotomasi. Melisuto 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.